linga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
singakufaka ukuthi umthetho lo kawuqiniswe ukuze ube umthetho oqinileyo osebenzayo njalo le kuthiwa abantwana baRachel singananzelela hayi amankazana kakhulu yiwarechwa kakhulu kodwa labafana labo bayarechwa ngomama
amalunga ayidale lephalamende awesifazane ahlangana eHarare ebonisana ngodaba lokudlwengulwa kanye nokuhlukuluzwa kwabesifazana
emakhaya lapha vele kakujayelekanga ukuthi sungaka ukuthi ibuyizohlola inyama kodwa-ke ngemikhuhlane esikhona la uyaqala ukukhangela ukuthi uyinathiseni uyihlabeni kodwa le mithi yokuhlaba iyatsho ukuthi inkomo kufanele leyi ungayidli ingafa within 7 days ungayidli
abantu abedlula amachumi amane abekhanda mhlophe village ebulilima babikwa belatshwa esibhedlela seplumtree hospital ekuqaliseni kwayona le iviki ngemva kokudla inyama yenkomo ezifeleyo
iningi labezimbabwe abaphila ngokuthengisa izitaladini likhala ngenyathelo lekhansili yeJohannesburg lokuxotsha bonke abathengisa enzikini yedolobho ngoba ifuna kuphume abenza lokhu bengelamvuzo zisithi lokhu sekubhidlize impilo zabo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7
Amalunga edale lephalamende awesifazana lamuhla ahlangene ebonisana ngodaba lokudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ukuze kudingwe indlela ezingasetshenziswa ukulungenisa edale lephalamende loludaba. Abesifazana laba badinga njalo indlela zokusungula umkhankaso wokulwisana lodubo lokuqonga kwenani labesifazana labantwana abedlengulwayo elizweni kanye lokwethulwa kwezigwebo ezilukhuni kulabo abatholakala belamacala alolu hlobo. Intathe izindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokuceleyo.
Amalunga edale lephalamende la akhuthaza ukuba akhulume ngalizwi linye buvezwe ububi bamacala adalwa ngabadlwengulayo laba hatshi ngoba kukhangelwa ukuba lwethulwe ngowebandla liphi lolu daba. Lomhlangano uyingxenye yenhlelo eziqoqiweyo emalungiselelweni wokunanza insuku ezilithumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kwendaba zokudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesilisa labesifazane olwe 16 days of activism against gender-based violence oluqala mhlaka 25 kuyona le inyanga kaLwezi luphela mhlaka 10 Mpalakazi. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi owenzelwe ehoteleni yeRainbow Towers eHarare umphathi ntambo wendaba zabesifazane ukulinganiswa kwamathuba kanye lentuthuko kaZulu unkosikazi Opam Tshinkuri utshelela umhlangano ukuba lokhe lukhula udubo lokuhlukuluzwa kwabesifazane labantwana lanxa eminengi imizamo esithe yenziwa nguhulumende le nhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ukuluqeda lolu dubo.
Very sad indeed. And according to the Zimbabwe Demographic and Health Survey, 3 in 10 women in Zimbabwe have suffered from physical violence at some point since the age of 15.
Kuthi ummeli wakwele Britain kuleli unkosikazi Deborah Brunett utshele umhlangano munye ukuba sikhona isidingo sokuba iguqulwe imibono kaZulu phezu kodaba lokudlwengulwa kwabesifazane benze kube lula ukuba labo abadlwenguliweyo banelise ukukhuluma bekhululekile avikelwe umadlwengulwa hatshi odala icala njengalokho okwenzakalayo.
The shame should be on the rapist. It should not be that young girls and women are stigmatized for being victims. It should be those who perpetrate that violence.
Ikanti umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyemsasa project unkosizana Netim Sanu yena uthi abesifazane eZimbabwe bathembele kumalunga esifazane la ukubaza kuyabamela ngokufaneleyo alwethule loludaba edale lephalamende buvezwe ububi bonke ukuze ifezeke inguquko oqobo.
Because even statistics that are given by the police or the courts are just but the reported cases. The majority of what is happening in our communities is never reported.
La malunga edale lephalamende angawesifazane atshele intatheli izindaba kuba yibo njengenkokheli abangawuqinisa umthetho usetshenziswa ngokufaneleyo ngoba bethi kukhanya ingelamazinyo limthetho yelizwe lanxa imihle ephepheni. Omunye wala malunga okhulumisane le ntatheli izindaba bekungunkosikazi Mail Nkomo omela iLupane esigabeni seMathebeleland North okhethwe ngaphansi kohlelo lweproportional representation.
Singakufaka ukuthi umthetho lo kawuqiniswe ukuze ube umthetho oqinileyo osebenzayo. Njalo le kuthiwa abantwana bayarechwa singananzelela hayi amankazana kakhulu yiwarechwa kakhulu kodwa labafana labo bayarechwa ngomama omama abanye bayaswela ithwa lokuthi bathole obaba ngenxa yokuthi umama uvele ngxenye esegula abe seswela ithwa lokusondela phansi kwabo baba kuyenza ukuthi abe sedobha umntwana amsebenzise umntwana abe sephonga uthula ukuthi ah kwenziwe ngumama
kuvunyelenwe kulomhlangano ukuba kulesidingo sokusebenzelana lenhlangothi zonke zempilo okubalisa inkokheli zendulo abesilisa inkokheli zokholo inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye layo uhulumende ukuze zifezeke izifiso zokuluqeda udubo lokudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazane labantwana abekade bekulomhlangano bathi kuqakathekile ukuba lutholiswe imali ethe xaxa ugatsha lwabesifazane ukuze ziqhutshwe ngemfanelo inhlelo zokukhankasela ukuqedwa kwalolu dubo elizweni ngoba bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazane kulakho ukuphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa kungasaqakathekiswanga Umhlangano walamhla lo we Women Parliamentary Caucus Workshop oqoqwe ngabenhlanganiso ye The Women's Trust bemanyelele yemsasa project besebenzelana labe ofisi kameli wakole Britain kuleli ungenwe ngamalunga edale leparlamente awesifazane kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla ngimele studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama